Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Linga lipukanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi igciwane le COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo.
Khonokuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwe-court mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo. Ugatsha lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakobulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66, iMatabeleland South elamachumi amabili la isitshiyagalombili 28, iManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310, kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaziye ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID, kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabe kwanguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yini uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo-OK kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibohamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi, abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kukomhlambi uze lusile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningi iminye eminye ngaza kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart sebefikile eklasini or 2 meters apart, kodwa babe begade uzubukho phela. Njalo ukutest temperature liyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto ngivela thatha wona amanzi. Uamanzi lokho eludubo yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kali cheese kube yilelane lithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokho sebe sikhongozele ngakho. Njalo amanzi silokho siphakathi kwaluhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela ingxenye kwezinye indawo. So udubo lwamanzi lokhu kuqhubeka siya phambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Sibulolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akula nto ejinjileyo. Kodwa ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana akhona ilawana ekhangelane le population yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kweleZimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dam ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke kodwa ke kathethe sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani dam yabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengoba engunye owakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzela ukuthi ipopulation yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo sithi councilor yaqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo ngakhanya ama storm drains amaningi amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngapi. So usithi councilor kakacabaye ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamiza koBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo kunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi so isikhathi sokuthi city council icabange ngezibhorani lezi ezisebenzisa amandla elanga singathi ngama solarized pumps ama water kiosk ama jojo tank lawana abesecele nje kwe solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afika avula impompi.
Lo ngumnumzana Thembelane Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba weHigh Court koBulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla leMDCT. Esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednico Bebe lukhangelelwe lamhlanje. Umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna uncintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokho lumhlangano kumele umiswe. Kodwa unobhala webandla leMDCT koBulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile lemizamo kaBebe.
Igama nguNomvula Mguni, ngingusekretary weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers. Njalo ngokusisa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulo daba lokucatshwa kwemali ebandleni imali engasetshenziswanga ngemfanelo. Ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali ubusela into esingayiqhosi kuzeleliyo sibili kodwa ke okwamanje ngike ngikhulume kakhulu ngakho ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho ngoba imali yeparty kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe okutransparent okwaziwayo i-leadership isazi. Lokhu mbona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lonalolu njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent so okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvele uhlezi sithi uqiliwe kodwa abantu abamele bangena siyabazi amalisti asehambile nxa bengena siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye
unkosikazi Nomvula Mguni ngunobhala webandla le-MDCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Retech ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni leKhwekhwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla. Amapholisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu. Ngoba lokhu kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini beZimbabwe nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi se-ground so thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba so khonokho osokwenzakala yikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi ugcwalisa khonokho evele sasikwazi ngomnangagwa singazi lapho ababevele benethemba kuye ye so lokhu ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokhu akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulomnangagwa abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza kwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela eminye imgoqo sebecatsha ngeCovid sebecatsha ngeCovid ukuthi hayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa yeCovid besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emakhansilini leparliament kokuphela hayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba uNkomo uJoshua Mafukufuku nabakhija abantu abaningi abezaphu kuparliament ngesikhathi uMnangagwa besangominister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le Lacoste abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi kulo mama oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni. Abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho le-Beitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lithi isigilamkhuba esaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa kweminyaka engamathumi amabili andibana abotshwe eBait Bridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBait Bridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani baqhakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumpakazipha Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo kade ngiyiphethe nomoyo Chuma. Okungithebisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi. Ngoba ukukhulunywa nguChuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izano PF le aphakathi kwayo yiyena ndiyana eyamashona ka-1893 ngingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni lawo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besiNdebele ngemva kokunyamalala kwenkosi babengabantu besishoneni beguqu ngamalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izapho ngoba izapho yayisibalulisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo, bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa nabezulu ababalulisayo e-Afrika. Afrika yonke jikelele bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona ngokwaZulu liya nakomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babesebesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Yebo, siyezwalana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezano kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezano. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezano. Okwenza bengaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala amahloni futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso bazazi kahle futhi bamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga izasezimbabwe sifile ngenxa yezanu PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshiwe yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu ingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizakazi zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanu PF sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. iZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanu PF lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke kunokhu singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalela uyanyamalala kodwa abantu bezanu PF no noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzweni kusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi iMDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezanupiyo vela kukho elizokuphendula ngoba elizokuphendula niyaliphendula kuyini kuziduduza lizidududuza ngento engekho lisokolisa abantu bantu bezanupiyo ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa ikhoroni idinga abantu abaclean abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucaca ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe ikhoroni kuyeli phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebeze beqala ukubanje ngoba akunanto enziwayo yigovernment engaphezulu ukuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele kufaka imali ezihambenzeni gijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlinzeni kuhlela imali engukhesh ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanje ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezanupiyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika usomlomo edalele esenethi umnumzana Mitch McConnell owebandla lama-Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye uchayele uBiden ihlombe izolo. Kulezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kule nani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo kaTrump yokugenqula impumela yokhetho.
Hayi kamangali mina ukubona kula bantu kulezi state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu. Wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli. Kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu abanye basekela lokhu wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right abaka left abaka right abaka left abaka right kuyangena ebantwini kanti ke ungamkhumbula esa campaigna lapho ngo-2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingakudubula umuntu lapha estridini e-Main Street abantu engenzakala abantu baqhubeka belokhu bengisekela baqakeza abantu baqakeza
khonokho ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo
ye lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe ukwehlukana kwabantu lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu ezingathi laba bamhlophe i-half-half, 70 million abasekela u-Trump, 70 million abasekela u-Biden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi amukene sibili kwathi kwa phakathi kuthe khona phoke ku 70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote base beswinga besiya ku Biden baba yi 8 million. So ke yibo laba baphushe u Biden ukuthi athathe lombuzo. Kulabantu abaningi kakhulu sibili abasekele u Trump abakhuluma nani into yokuthi uthathelwe ama-votes ngoba nxa ungakhangeli 70 million ngabantu abaningi kakhulu. So ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So yikwe ngikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokho sithi satshontshela ukhetho, satshontshela ukhetho njengakhona lokho kuyabe kulokhe kulomkenke konalowo. So ke ilizwe leli idemocracy yona leyo kuthiwa idemocracy ambona ngathi ichayekile kakhulu, ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Raphael Mkhuthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Uma
Maqondana ingoma ye Shabalala Rhythm kubela ke uhlelo lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT ukhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.